into vele ebesikhangelele into ebesibonthi isendleleni ikakhulu ngeva kwalokho kwenzakale ngamafiki adlulileyo lapha amaphandaba lezindlu eziningi lazatathele izindaba ezikhiphe khona lapho engimikhona ngoba lapho ebengikhona bengifake ngabantu bekwazi njalo ukuthi ngimelele ibandla le-MTC Alliance ngokunjalo bengingeke ngajiya abantu endleleni ngibe sengikhetha ukuthi mhlawumbe ngisikelele ehwahweni ncika okuyisinkwanyana hatshi. So kimi nje hhayi into nje ebesendleleni ebengimelele ebengakwazi mhlawumbe lelanga le-date ukuzoyenzakala nini. Lanamhlanje incwadi ngithunyezele nje ebulenjini angikahlangani lo town day ukuthi angiqhubekelezele ikhophi yangikhona kodwa-ke hhayi into ebesimelele njalo-ke kuyangikhulula engqondweni ukuthi lapho engisele khona ngisile labantu ngisile labona laba abantu ababengithumile bekwazi njalo ukuthi ngihamba ngaliphi itikete.
Njengoba kuza kwenziwa ama-by-elections mhlaka 5 kuMpalakazi, okhangelela ukuncintisa yini? Inanku phela iMDC ithi kalisoze lithole lutho, izalishaya ilibhuqe nje.
Iqiniso baba Nkomo ukuthi lapho engangikhona nangifake ngabantu abalandeli be-MDC Alliance njalo labantu bakawathi 7 egwanda jikelele. Ngakho lokho kumele ngiphinde ngebabiyela ngaloko sokwenzakele baza kutsho bona ukuthi ngiqedise indima kumbe sebebona ngenye indlela. Kodwa-ke konke lokhu abaza kutsho yikho enza kulandela. Mina ngedwa angeke ngitsho kwakathesi ukuthi ngizakwenzani kodwa-ke lokho kuyabe kutsho abantu yikho ozawenzakala. Kuyadanisa ngoba injongo le yokuxutshana kwamakhansili ayincedi uZulu eZimbabwe but ikhahlameza nje ama-programs wonke ayekhona ukuthi abantu beZimbabwe bancediseke. Kanti-ke ngase bexutshwa njalo bekwazi babandla le-MDC kakhuphi ukuthi lanxa sikwazi siyemncintiswaneni akula nto bazayidobha even eyodwa. Ibandla le-MDC Alliance lizanqoba kunjalo kungakhathalekile ukuthi kungene mina kumbe kungene omunye kodwa-ke ngenxa yokuthi labalandeli abaningi ngenxa yokuthi bakhangelele ukuthi yilo elingaba yisombululo empilweni yabantwana beZimbabwe. Akungeke kutshintshe lokho okungayenzakala ukuthi inani lokunqoba likhuphuke.